So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuNkwenkwezi 2021 ngontungami linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu lonke sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqhakathekile okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu.
Ikhansili yakobulawayo ikhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kuleli dolobho lilokhe liphansi.
Sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhilida bengabakhonapha. Izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages
abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha iclinic ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulomango. I-High Court kusasa izahluza udaba lwamagqwetha aphikisa ukuqhela iswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice uLuke Malava ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi umsekeli kamphathintambo walo uDokotela John Mangwiro namuhla uqhube umhlangano esigodini lapho achasise khona ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 kanye lokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane. Izolo uDokotela Mangwiro ubhotabhote edolobheni lakobulawayo ehlola isibhedlela se-Ekusileni lapho aveze khona ukuthi uhulumende uzasungula inhlelo zokuhuga abongi ukuze bengatshiyi umsebenzi ezigoqela ezokubaphathisa ukuthenga izindlu lezimota. Umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kukhansili yakobulawayo uNkosikazi Sinikiwe Mutanda uthi kuyadanisa ukuthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 liphansi kuleli dolobho. Umutanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela izisebenzi ziyasilela ezibhedlela kobulawayo ngoba zisiya kwamanye amazwe.
I think i-health committee esibelayo besikhuluma ngakho khona lokhu ukuthi sesine challenge ukuthi ama-nurse amaningi ayaphuma ayahamba and kuma clinics ethu i-staff sakhona sesisincane oso kubangela ukuthi abantu sebethatha isikhathi eside bese clinic, like umuntu akwazi ukuthi efike ngo-7 eclinic aze ayephuma even emini even after lunch ngabo-3 because ukuthi i-staff sakhona sesisindutshwane sibili sikukhangelile besikhuluma ngakho.
Lingathi kodwa lokho bekuqhuba kuhle umsebenzi njalo abantu babuya bethola usizo.
Okay, abantu bayaluthola sibili usizo and asingeke sithi kuyasebenzeka, kuyazameka ukusebenza but akusebenzeki. As long as umuntu esenza umsebenzi abantu abangu-3 kumbe abantu abangu-4 eyi-1 kuyabe kungasebenzeki and at the end of the day ucela senza umuntu lwana engasabi nothando lokuthi aqhube umsebenzi wakhe ngendlela eqondileyo because of i-pressure abeselayo lokudinwa yena ngokwakhe because laye sikhuluma ngomuntu phela. kungaba kusefirm group, kungaba kuma local clinics, kungaba ngapi. I-staff sethu sesizindibitshwane nama-doctors bonke sokungundibitshwane. We might get like usizo laphana nalaphana but vele kakusasebenzeki. I think we're having enye meeting, abanye besithi kungaba njani ukuthi kube lezakhamizi zibuye zizoncedisa. But in terms of umsebenzi wokongikazi kuyabe kungavumi khona lokho.
Kuyini njalo okunye la kukhulumayo ukomiti yenu kweziphathelane lempila kahle?
Okunye ngathi sikhulume ngakho it's about indaba ye yokuyahlaba injection ethu le ye-COVID. Khathesi nje ngathi ama-statistics ethu into second dosage ibisese phansi nje kancane abantu bebengaka sukumele iphezulu ukuthi bayehla.
Ye kodwa lokho libakhuthaza.
Ye abantu lokho sibakhuthaza ukuthi kumele basukumele phezulu bayehlaba ngoba into esikhangelane layo ukuthi impila kahle yethu ye eqakathekileyo okungangokuthi kumele ukuthi abantu sisukumele nini phezulu ngazo zonke insuku zethu ezokuthi abantu nxa sikhuluma ngempilo kahle because we're saying ukuthi i-first dose it was about 54,213. But now, sikhangelele ukuthi kuhlabe abantu only 12,409. And 52% being female, 48% being male. Kuye kwaba ne-challenge yokuthi abantu bathe besiyahlaba ema-clinics. Amakhadi beqalisa ukuyahlaba, amakhadi bokungela. Okungangokuthi amakhadi kuthe kubuya yona le 50,000, amadosa ngu-50,000. Ngokuthi amakhadi angange 4,000 kuphela akade enzela abantu but sithole indaba ezinje zokuthi i-government isi-issue out amakhadi wona lawo akade silela okungangokuthi abantu bona laba baqalisileyo ukuhlaba sokumele babuyele baya-enthelwa in information yabo yonke kumakhadi wona lawo.
Lo ngunkosikazi Sinikiwe Mutanda, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kumasipala wakoBulawayo. Kusenjalo kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus izolo njalo akekho obhubhileyo. Asebephethwe yilo mkhuhlane bonke kusukela nyakenye sebezinkulungwane ezifika phose yamatshumi amane 38,466. Asebebhubhile bayinkulungwane elengxenye 1,579. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 549,797. Abafundi abaqhuba izifundo ze-Masters in Public Policy eLupane State University babele thuba lokuhlangana lomsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo bexoxisana ngendaba ezithile eziphathelane lezemali, intuthuko yomnotho welizwe kanye lemithetho elawula ukuthi alwa kwemali elizweni. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumhlangano owenzelwe ehoteleni eRainbow obulawayo uqoqwe ngabekolleji yeLupane State University bemanyene lenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen in Leadership Development iWild. Abenza izifundo zeMasters in Public Policy eLupane baveze injabulo enkulu yokukhulumisana losibalukhulu webhanga lesizwe bethi kuzakwenza ukufunda kwabo kube lula kubalolonge ukuba zingcwethi kweziphathelane lokucebisa ngesimo somnotho weZimbabwe langokuthi abantu bengatshala imali kuyiphi imisebenzi engabalethela inzuzo. Omunye wabafundi ongenela umhlangano umnumzana Njabulo Moyo ofundela iMasters in Public Policy uthi lomhlangano ubavule amehlo okunengi.
Ngibone ngani luhlelo oluhle ngoba liyasivumela ukuthi sixoxisane lalaba abadala imithetho ekhangelane lomnotho welizwe so kuba lula ukuthi uzizwele mathupha kuvela kiwo.
umqeshi wecollege yeLupane State University obesemhlanganeni wanamuhla uDokotela Gordon Moyo uthi ukuza kukamlambo kuncede abafundi ngoba uphendule imibuzo eminingi akade belayo.
Sihambe kuhle kakhulu ngoba sibe sikhuluma ngama-investments ukuthi ama-companies avela kwamanye amazwe angabuya njani eZimbabwe, wachasisa ukuthi kungani kusehlula ukuthi sithole ama-companies ukuthi abuye elizweni.
Umgcini sihlalo weLupane State University Business Management Department uDokotela Sibongile Manzini laye obesemhlanganweni munye uthi unike ithuba abafundi ukuba bathole ulwazi.
Umhlangano namhlanje ujulile abantu ama-students ethu athola ulwazi olujulile kubaba uDeputy Cafe.
Umsekeli webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDokotela Khuphukile Mlambo uchaze ukuba basebenza gadalala ekuboneni ukuba ezomnotho welizwe zima ngenyawo.
Economy ibingamanga kuhle ngenxa ye-inflation lentengo yemali yangaphandle, i-exchange rate. Exchange rate inga-depreciate, iyakhweza i-inflation. Inflation ingakhweza, ikhweze i-depreciation exchange rate. Akuboni khona no, kufanele thina njenge-central bank silandele okuthiwa ngesilungu monetary policy target, ukuthi khona sibe le-limit yemali esebantwini ezandleni zabantu ukuze inflation edingakhwela sesukwenelisile lokho inflation edisiqalisile ukwehla.
IZimbabwe iphakathi kokulungisisa ezomnotho lapho abafundi bethi bafuna ukwenza uphenyo lokudinga ukuthi kuyini okubangela ukuba izwe elinothe kangaka ngezemvelo liswele abantu kumbe amankampani azotshala imali kumbe ukuboleka isizwe imali. Abafundi babonye abenhlanganiso eye Women in Leadership Development ngokubatholisa ithuba lokuthi baxoxisane lomsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe bethi sebekhangelele ukuhlala besiba lenkulumo ezinje lazo zonke inkokheli zelizwe ukuze kulingisiswe lapho izwe elilahleka khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka esigabeni sesomnene eMathebeleland South abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukunceda abantu abangaba zinkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 abahamba umango omude ukuyadinga usizo lokwelatshwa. Kubika uEzra Chisaspanda.
Umnyaka ka-2013 izakhamizi zasesomnene lezizalwane zakulendawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe iklinika yokuphathisa abahlali balumango. Batshaya izitina bathenga lesamende baqala ukwakha iklinika. Ukhansela Land Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Esavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikliniki yethu sesiqedile ukurufa i-first wing. Umsebenzi sesiwuhambile abantu bezitshaya izitina bezilethela izamende beletha amanzi obhili dabe ngabakhona apha izinto zonke sibone izizinhle kakhulu besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili siyakwakha ama nurses cottages. Thanda ukubonga futhi aba ku diaspora bethunganyelwa nguPhangisani Ncube umsebenzi abawenzileyo ngamasamende ngemali langokho konke okuningi.
Umnumzana Fios Nkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project yenake uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kukliniki ukuthi singayifulela fake ama-floors siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kwekliniki lapha. So kathesi isamende esilayo esifuna ukusebenzisa isile 61 bags only sishota nge 200 bags.
Mnumzana Ferguson Sibanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza emini lebusuku zisakha ikliniki.
Lokhu siqalise ukwakha nje hayi silokhu esiqhuba kukhona siyasilela lapha nalaphana kodwa hayi kuyahamba abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sebe balokusixhasa kodwa ke kuqakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza sisiya phambili.
Labo somabhizinisi besomnene abancedisayo laba kulolu hlelo Mnumzana Ben Vuka ngomunye wabo.
Besicela bakithi ukuthi sisemsebenzini wekliniki okuzama ukuthi sibe le kliniki pho kulobu zimanyana ukuthi siyiqede but siyakhala sile ukuthi nxa singancediseka ngoba ekliniki leyi izasincedisa ikakhulu njengoba sesikuvuyele lo mkhuhlane nalowe COVID.
Abantu besemnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapho abahlala khona. Eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlano. Ugogo onkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa inzalo yalumango.
Besihamba umango omude xa ungela mali vele ungafika ngenyawo. Sibe sithwele nzima okumangalisayo so siyakha iklinika yethu.
Unkosikazana Silibazise Ndebele esinye sakhamizi salumango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Silesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane. Izasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa labadala eduzane bengahambanga imango emide.
Esinye isizalwane sesomnene esidume kakhulu uDr. Themba Bhule osebenzela kwele Australia. Uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Umnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDokotela Bhule.
Sibusiswe nguDr. Themba Bhule ngemali efika 1000 amadola emele kuthe ncedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo ngokudrila ibhola.
Omunye wabakhokela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalomsebenzi o-coordinator umnumzana KK Sibanda ukuthaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engavele somnene ukuthi ancedise.
Esikuqala kakhulu bakithi ukubambisana ukuthi into le iziphutshe ngeke iphutshe singancedisananga. Sidinga uncedo ebantwini bonke abazalwa khona besomnene labangazalwa somnene labangahlobani lathi ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke. Akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha ngoba akahlobananga lomuntu.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esemnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Igalelo lokuqala ukusebenza ekupheleni kona lo mnyaka ka-2021 abantu balendawo bathi bakubona uqathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko bengahlali izandla abalinde uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana nabasungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi luzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Ngimela iStudio 7 kuward 18 esomnene igama lami Ezra Jesus Banda.
Live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye COVID-19 kanye lodaba olusegudwini olokwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uJustice Luke Malava ngeminyaka emihlanu. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ibandla lama-Republicans selisuse unkosazana Liz Cheney esikhundleni esiqakathekileyo kudalele House GOP Conference kulandela ukuphikisana kwakhe nabasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump othi ukhetho olwenziwa nyakenye lwebiwa libandla lama-Democrats. Ucheni uthi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko okhulunywa nguTrump labamsekelayo abalakho ukululaza elemelika kwezombusazwe. Kufakwe u-Ellis Stefanik esikhundleni sikacheni osekela uTrump. Imithuthandaba yonke kwelemelika yathi ukhetho lwaqhutshwa ngemfanelo. UTrump ukhanya engani ufuna ukubuyela esikhundleni sikamongameli. Kodwa ucheni uthi akumelanga asondele ngitsho lakancane esikhundleni lesingoba kulakho ukubhidliswa ilizwe lemelika. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda utshele abantu ababone egcotshwa ukuba ngumongameli izolo ukuthi akumelanga amazwe entshonalanga amtshele ngokuba lo hulumende obalulekileyo ngoba walilela kakhulu ilizwe leli. Amazwe entshonalanga athi uMuseveni weba ukhetho olwenziwa ngozibandlela. Inkampani ethengisela uZulu amafutha ezimota iColonial Pipeline ithi isiqalile ukusebenza kahle kulandela ukuvinjwa kwayo ebulenjini izigangi ezibizwa ngokuthi ngama-hackers. Ithi kuzathatha insuku ezimbalwa ukuba benelise ukuthela amafutha ezimota endaweni ezijiyeneyo. Uhulumende uthi abantu kumele bame ukugcina amafutha ezimota ezindlini ngoba udaba lolu solulungiswa. Amalechatha eHamas kule Palestine abika ukuthi uBasen Aisa, umkhokeli wabanye babo edolobheni leGaza City, labanye abalezikhundla eziphezulu bafile kulandela ukubhonjwa kwabo ngele Israel elithi beliphindisela okwenziwa yiHamas. Ele Israel lithi libulele amalunga eHamas afika ijumi lasitupa 16. Kubikwa ukuba kulabantu bafika amajumi ayisitupa lanhlanu 65 kule Palestine ababulewe ngamabhomba aphoswe ngele Israel. Kulabambalwa ababulewe kwele Israel ngamabhomba aphoswe yiHamas.
Abebandla lezano PF labe MDC Alliance ivehlukene ngemibono phezu kodaba lokuqheliswa kwesikhathi sokusebenza kukamahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeminyaka emihlanu izolo. UMalaba ubemele aye kumpentsheni mhla ka 15 kulinyanga lapho afikisa khona iminyaka yokuyaphumula engamachumi ayisikhombisa 70 years. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso okwenziwe iZANU PF ibambisane leMDC kaMnumzana Douglas Monzora kuphe uMnangagwa amandla okwengeza ikontilaha kaMalaba kanye labanye abahluleli benkantolo eziphezulu ngeminyaka emihlanu. Lokhu kusolwa ngabanengi abagoqela abenhlanganiso ye-Human Rights NGO Forum abamangalele uMnangagwa e-High Court yona ezahluza lolu daba kusasa. Omamangala bathi okwenziwe nguMnangagwa yikwephula umthetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga leZANU PF uMnumzana Belief Gawule endawonye lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Ukuqhubeka kukaMalaba semsebenzini kuyinto eyenzelwe ukuthi abongwe ngesinqumo aphuma laso Supreme Court, Constitutional Court, esokuthi athi yena uMnangagwa winile ukhetho. So sokuyindlela ambonga ngayo ukuthi usemfake esihlalweni okweminyaka emihlanu, yikho laye-ke semngezelelele ngeminyaka emihlanu. Ngoba isisekelo asikuvumi ukuthi umuntu oleminyaka engamathumi ayisikhombisa aqhubeke engujaji, kuyabe kumele ukuthi-ke ayehle abanye. Lo mthetho welizwe nje generally nje abantu ba-retire mtele 65 years ophuzile ku-retire le 65 be-retire le 70 kawudlula usiyaphambili. Lokhu ke abakwenzile ukuganga nje ukubonga umuntu layo wakhipha isimbuko sakhe esabancedayo ukuthi bahlaleke besembusweni. Asonto eqondileyo kakhulu.
Baba uGawule, nansi indaba.
Malaba kangenanga laphana ngokuthi wayengene ngokuthi wadojwa nje kuphela, hhayi. Umalaba wangena ngokuthi kuma-interviews kokuba ngu-Chief Justice wedlula bonke, wenza kuhle ukwedlula bonke, wapasa i-interview yakhe. Ngokunjalo watshengisa ukuthi uvele umsebenzi wana uyawenelisa. Kusuka lapho kwaba le ndaba leyana yokuthi eyahamba i-Supreme Court bayicubungula uMalaba waba nguye ethulisa imele yakhona. Ngingathi mina yikukugcwalisa ukwenelisa umsebenzi wokusenziwa ngomalaba. Ukuthi umalaba bathi bona sebesemakoti ngale babesithi sifuna ama V11 forms yiko kuqala ondlovu abaqala ngabo ukuthi wathi ufuna i-primary evidence yiko ayekufuna kona kwani uMalaba. UMalaba wayetshengisa ubungcishi bake ngokwazi umsebenzi. Amakhoti la amele be labantu abakwanisa umsebenzi yabo uMalaba. Ngibona uMalaba laye edeserve ukuthi hhayi kafakele i-5 years zakhe lezi adonse phela futhi i-5 years zakhe eziseleyo. Njalo uMalaba ngumuntu wesintwini wakithi Ndlovu. Yazi mina ngiyamthanda kakhulu uNdodalwana ngoba umuntu wakithi esintwini. Izolo lokhu izikhundla zazazibanjwa yiwajakhe esishoneni lana. Kade singowakithi, asimphakamiseni owakithi. Kangela amadoda akithi, amajaka akithi, omajonsi ukuthi bawutshanjani umsebenzi ojaji omajonsi. Nayaziqhenya kakhulu ngawo amajaka akithi la.
Baba Ndlovu, ngiphenduke kuwe. Siyazi ukuthi kusasa kulodaba oluzahluzwa emthethweni laba we-High Court. Lapho abe Zimbabwe Human Rights NGO Forum abaphikisa khona udaba lokwengezwa kwe-contract kamalaba lolu, ubona izala nkomoni khonapho.
Leyo njengoba sisemthethwandaba sizalindela ukuthi umthethwandaba utsho ukuthi okuyikho yikuphi. Kodwa-ke engifuna ukukugcizelela, ubaba uGawule umkhwenyana wami uxubha eginya. Wayengumsekeli kamgcini sihlalo weCopark kubhalwa isisekelo. Isisekelo sathi ukuthi ungakwanisa 70 years ungujaji retire ungaqhubeki usiya phambili. Njalo judge khethwa ngabantu, ungena kwi-interview. Umalaba i-5 years lezi azifakelwe ngumnankagwa kathesi kazange angene kwi-interview ngitho. I-interview yakhe iphelile ngoka-15 May, sokusiya phambili sokuyiligala sekwenza. Uyathi ukuthi yena abantu yibo ababhala isisekelo lesi. Manje ku-amenda-ke lokho kuvele ebantwini na, kumbe sokuyintando kahulumende kamnankagwa efuna ukubonga umuntu owamncedisayo ukuthi athi unqobile. Yebo kambe ukhuluma ngokuthi ngumthintweni. Mina ngithanda ukuthi umuntu kangene umsebenzi ngokwenelisa kwakhe esenza kuhle, hathi ukuthi ngumhlobo othile ngumbuvela ngaphi. Umalaba nxa esenza kuhle umsebenzi wakhe le minyaka imvumela, yebo kambe yabe vele esikhalangeni kumbe vela ngapho, kumele aqhubeke esebenza. Kodwa iminyaka yakhe isidlulile, umalaba sokumele ayihle kuleso sikhulu zaku-interview yomunye angene. Ukhulume nge-separation of power lapho kaGawule, kambe nxa i-executive isiyesi appointa kwi-judiciary isale separation of powers na, isiyi-appendix ye-executive i-judiciary yangkhona, babe sebekhetha abantu abakwaziyo ukuthi bazazofaka ama-rulings lama-decisions ahambelana labo. Sokuyinto embi kakhulu, sokuphambanise kakhulu isisekelo selizwe. Akumelanga kube ngaleyo ndlela, because ifisa-ke ukuthi udaba lolo luphakekwe emthethwandaba kusasa-ke luphumelele, kubonakale ukuthi-ke ukungezelela kweminyaka kamalaba kakuqondanga kakhokho emthethweni, loku-amendwa kwesisekelo akuqondanga kakhokho emthethweni.
Baba Gawule, lathi liqeda kusiloba isisekelo samukelwa ngabantu abaningi besibuka kakhulu, kodwa sesiguquliwe udaba lokuthi abasekeli bakamongameli labo kumele bakhethwe, solwakhitsha umongameli sezikhethela. Abaningi bathi ludaba lwe-ZANU-PF lapha lizama ukuncedisa ubaba uMnankagwa ukuthi agogodlele embusweni. Lithini ngalokho?
Mina angivumelani lakho lokho Nkomo, ngoba ngani? Into yokhona lapha yikuthi uMnankagwa ungabantu, ngoba ngani wakhethwa ngabantu ukuthi uMnankagwa abuse amandla uwathethe ebantwini. uMnankagwa vele kumele ebe lamandla, ngoba engaswela amandla ebusa, uMnankagwa nguye omele abantu. Noma ngoku upresident amandla uyadinga ekubuseni kwakhe, ngoba uzayenza njani izinqumo engalamandla? Uzamthathela njani amandla umuntu omnikile ukuthi kabuse ilizwe? Usho ukuthi nxa sekusenzakala ezinye izinqumo ayedinga ngapha amandla nalawo ukuthi ayenze izinqumo ezibhekane nelizwe? Umongameli umele ebe lamandla ukuthi abesekwenzwe lokhu, amandla uyadinga.
UMnumzana Belief Gawule ngowebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lelunga le-MDC Alliance, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz ku-short wave.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abekansili yakobulawayo bakhala ngokuthi inani labahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 liqhubeka liphansi. Abadabuka esigabeni sesomnene abasebenza kwele South Africa baphakathi kokwakha ikliniki ekhangelelwe ukuphathisa inkulungwane zabantu kulumango. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.